Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla 18 kuNtulikazi 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Broad-based economic prosperity is impossible without strong democratic institutions.
Umelo mutsha weMelika weZimbabwe uthi umnotho weZimbabwe ungeke waduduka uhulumende kahlameza uZulu.
Kuyasiza kakhulu ukuthi laba basezihlalweni bezwe ukuthi imbono yabantu ithini ngokuphathelene lombuso. Njengalokho abantu besithi kabasuthisekanga ngombuso okhona, kuyamnceda ke osesihlalweni ukuthi aguqule izinto ezingabe zingashuthisa abantu.
Uphenyo lusanda kuqhutshwa yinhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuba ilizwe kalibuswa kahle, njalo uhulumende wenza ubukhohlakalo obumangalisayo. Abalwa impi yenkululeko kabavumelani ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubekele phambili esembusweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umelo mutsha weMelika kweZimbabwe uthi umnotho welizwe leli ungeke waduduka uma uhulumende kahlameza uZulu. Kodwa uhulumende uthi eMelika akumelanga limphakele iziqondiso zokubusa abantu beZimbabwe. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Unkosikazi Pamela Mary Tremont wethule amazwi la emhlanganweni wakhe wakuqala lentatheli izindaba eZimbabwe, lapho athe ukuze leZimbabwe lithuthuke kufanele lihloniphe amalungelo oluntu lombuso wentando kaZulu.
Asikholwa ukuba kungaba lentuthuko kwezomnotho kungela kuhlonitshwa kwamalungelo kaZulu.
Unkosikazi Tremont uqhubeke esithi uhulumende weMelika uzasebenza nenhlanganiso ezizimeleyo amabandla ezombusazwe loZulu jikelele ukuqinisa umbuso wentando kaZulu. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zivumelane lamazwi akhe zisithi ukuze leZimbabwe lihlonitshwe emhlabeni wonke kumele kube lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Enye yalezi ngcwethi unkosikazi Hilda Chuma ofundisa ecoalition yeMidland State University kugatsha lezombusazwe othi kuqakathekile ukuba kuhlonitshwe amalungelo.
Ngibona ngathi idemokhrasi yinto eqakathekile kakhulu, and ngokukhuluma kwa-ambassador uthi yena idemokhrasi iqakathekile ukuthi kuze kuvule iminyango futhi iZimbabwe izuze ama-investors not only America but around the world.
Unkosikazi Janet Dlamini owenhlanganiso yeDemocratic Initiative Zimbabwe uthi ukuze umnotho uthuthuke kumele eZimbabwe lihambelane lokwenzakala emhlabeni wonke.
Ngibona ngathi impumelelo yeZimbabwe isezandleni zabantu baseZimbabwe and labakhokheli bakhona, nokuthi abantu babambisane kusebenze gadalala.
Umholi wogatsha lokwenzakala eZimbabwe nakwamanye amazwe ugatsha lokwethula kwembiko umnumzana Richard Mawomva usole kakhulu amazwi kaTremont.
Lo melo mutsha waseAmerika kwelaseZimbabwe ngibona kulihlazo ukuthi yena ethi eZimbabwe akula umbuso wentando kaZulu njalo amalungelo abantu kalondolozo. Kutshengisela ukuthi uvele olombono ongekho muhle ngeZimbabwe.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Thethi Ncube osekela ibandla leZANU-PF.
Inkulumo le eyokuthi eZimbabwe akula democracy ingamanga luhlaza tshoko, ngoba iZimbabwe le democracy sahamba empini siyalwela democracy ukuthi sithole uzibuse, ukuthi wonke umuntu akwanise ukuvota, akukaze kube lomnyaka wama-elections esiwuyeqayo singabi lama-elections. E-court sila e-judiciary esebenza kuhle, sile legislature, sile executive, sile separation of powers, sile freedom of expression, sile constitution eyayenzwa ngabantu beZimbabwe.
Unkosikazi Tremont uthe eMelika kalisoze lizihluphe ngobudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe afana labo-Russia le-China, kodwa esithi eMelika lamathuba angcono angasiza umnotho weZimbabwe. ebuzisiswa ngamazi kamongameli awukuba elemelika lifuna ukubeka inkamba zamasosha kwele Zambia. UTremonte ukuphikisile lokhu esithi elemelika lifuna ukuba lobudlelwane obuhle lamazwe wonke awe Africa. Uphinde wakhuluma ngendlala ehlasele abantu beZimbabwe esithi lonyaka elemelika lizaphathisa le Zimbabwe ngosizo lwemali efika izigidi eziyisithupha lambili zamadola emelika $62 million ukuncedisa abantu abalambayo ngenxa yendlala ebangelwa yisi El Nino. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uphenyo olwenziwe yinhlanganiso ye-Afro-Barometer uveza ukuba uZulu weZimbabwe oyisilinganiso samajumi ayisikhombisa lambili ekhulwini 72% uthi ilizwe libuswa kubi, kanti njalo abayisilinganiso samajumi amathathu lambili 32% bathi bonke kumbe abanye abasebenza e-ofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa okugoqela yena uMnangagwa bakhohlakele. Uphenyo leli oluphansi kwesihloko esithi Africa Insights 2024, Democracy at Risk, The People's Perspective, luthi njalo isilinganiso sabantu abangamajumi amanelane ekhulwini 44%, sithi ukhetho lwanyakenye aluqhutshwanga kahle. Enye impumela yalolu kuphenyo iveza njalo ukuthi amajumi ayisithupha ekhulwini 60% athi ibutho akumelanga lingenele kundaba zombusazwe njengalokhu osokuvezwe libutho leZimbabwe kanengi okwenza lagenqula uhulumende kamoyi uRobert Mugabe ngo-2017. Abathi inkohlakalo ikhuphukile nyakenye elizweni labo bangamachumi phose ayisithupha 59%. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi yezombusazwe uMnumzana ebhidlela Ncube.
Kuyasiza kakhulu ukuthi laba basezihlalweni bezwe ukuthi imbono yabantu ithini ngokuphathelene lombuso. Njengalokho abantu besithi kabasuthisekanga ngombuso okhona, kuyamnceda ke osesihlalweni ukuthi aguqule izinto ezingabe zingashuthisa abantu. Akufanelanga imbono enje lahlelwe khatshana, kumele kuthiwe kambe yini esingayiguqula ukuze abantu basuthiseke. Ngokuba umbuso wonke kumele ubuse usuthisa abantu, uthokoze abantu. Yini abantu abakhala ngayo? Bakhala ngemisebenzi, bakhala ngemali, bakhala ngezezikolo, bakhala ngezezibhedlela, ngezemigwaqo, ngezezindlu, ngamanzi, lezinto ezihlukahlukeneyo. Bakhala ngamalungelo abo. Uma kungalungiswa khona lokho, amathuba okuthi abantu basuthiseke ayaphezulu. Ngakho-ke umhulumende kumele azizwe lenselelo ele challenge yokuthi alungise lokho abantu abakhala ngakho, ukuze kutshintshe imbono le yensolo ibe yile evumelana lalokho kuyabe sokusenzeka.
Siyabona njalo ukuthi abantu abaningi bathi ukhetho lwanyakenye kaluqhutshwanga kuhle, okuyinto eyakhulunywa njalo yiSADC lezinye inhlanganiso ezabuya zazohlola lolu khetho. Ungathini ngalokho?
Akumangalisi lokho, ngokuba phela kwaba lempikiswano ephathelene lokhetho. Nxa kukhona abathi bona kasisuthisekanga ngendlela ukhetho olwabanjwa ngakhona, sibona lwangakhululekanga, akulanto emangalisayo kulokho. Into okuyivezayo yikuthi kulo msebenzi omkhulu omele wenziwe njengabantu beZimbabwe ngokuhlangana kwabo, kungakhathalekile ukuthi bakulephi iqembu, bengabantu nje izizalwane zeZimbabwe, ukuthi ukhetho olulandelayo lube lukhetho olukhululekileyo oluzasuthisa bonke laba bantu abathi asisuthisekanga ukuthi ukhetho lwalukhululekile. Khona lokho abakusolayo kumele kulungiswe, khona lokho abakusolayo kumele kuqondiswe, kuthi lokho okubasuthisayo kuphakanyiswe kuye phezulu. Ngakho-ke kumele kuzikiswe ingqondo, kudingisiswe ukuthi yini abayisolayo abantu ngokhetho, kulungiswe khona lokho ukuze ukhetho olulandelayo lolulandelayo lube lomehluko kulalolo oludlulileyo, lusuthise abantu bonke ngokuba lwenzelwa abantu beZimbabwe phela.
UMnumzana ebhidlela Ncube yincwethi kwezombusazwe beqoqa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. iStudio 7 ichayele umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko ucingo uMnumzana Janpat Muswere, kodwa osebenza eofisini yakhe uMnumzana Jonathan Kandari uthe bazakhuluma bengabala impumela yalolu phenyo kuqala. Abanye abakhokheli bebandla elibusayo leZANU PF ezabelweni zeZimbabwe, labanye ababengabalweli benkululeko bathi bafuna ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa engehli esihlalweni ngomnyaka ka 2028 njengokuthiwa isisekelo sombuso esithi kumele aphathe amahlandla amabili kuphela kodwa kulabanye njalo abakusolayo lokhu kubika uEzra Jesus Banda.
Mnangagwa emavikini ambalwa adluleyo utshele uZulu esabelweni seManicaland ukuthi ufuna ukuyaphumula abeke intambo zombuso phansi ngo-2028 kodwa abanye bathi angaphumi. Umnumzana Richard Moyo omphatha intambo yesabelo seMatheland North njalo umgcinihlalo webandla leZANU-PF kulindawo uthi uMnangagwa angayindawo ngoba ulethe intuthuko selokhu waphathayo kuthola ngo-2018.
Sekutshintshe impilo, sekutshintshe ilizwe. IZimbabwe esingeyinye ilizwe eline-development emangalisayo. Siyafisa ukuthi alubi item yakhe yangezelelwa uMongameli ukuze iqedise imisebenzi le wayiqalisayo njalo i-vision 2030 yakhe owazifakela yona eyibone ifika ekugcineni iphumelela laye ekhona. So siyafisa lathi njengemat North Province ukuthi aluba item yakhe uMongameli yokuba se-ofisini yesi-constitution ithi kachayi 2 terms but siyafisa ukuthi alubi yaphindezelwa ithemu yakhe.
Wayengumlweli wenkululeko ekuviyo le-Zebra umnumzana Mathanda Scott Dube uthi uMnangagwa angachiyi isikhundla sakhe.
Hhayi, asifisi ukuthi echiye kabona ukuthi esishiye vela sesiraiti esifuna ukuthi iqhubekele phambili esishiye sesiphili okwethu sizeqhubekele phambili nxa yimi izinto zethu yokho ezingakalungi sizazama ukuthi simtshele sihlale layo phansi. Mdala salwa sisonkeni, akuqhubekwe phambili.
Amazi kamnumzana Dube egcizelelwa unkosikazi Viola Ncube.
Ubaba uMnangagwa sithi idife 2030 angaphumi kahlale khona. Sithi siyahola ukudla njalo ilizwe lethu lilokuthula. Siyamthanda uMnangagwa sithi baba awuyindawo. Uze ukhokho besikhundleni sakho.
Kodwa umnumzana Ngalongalo laye owaye kuviyo leZebra nesikhathi sempi yenkululeko uthi okwenziwa uMnangagwa ayisikho abakulelayo.
Ayisikho lokhu esakuhambela empilweni mfana undoda laba abehluleka laba uncelisibili yestep down sibona ukuthi ungakuhamba njani because behluleka ukwenza izinto athi abantwana abalasebenzi abalamali esibhedlela kula mithi izinto zifile. Solakale zonke izinto.
Unozana kuthuza amabhanga layo ukhala njengongalongalo.
Ngahambe empini kathesi angilalutho salwela ilizwe leli siphronyiswa into eziningi-ningi. Kathesi sekusidalala utshwane layenalo uMnangagwa seziyenzela yena akuthandayo kasalandeli i-constitution yafaka abazukulu imuli yakhe yonke ukhuluma ngokuchiya ngo-2028. But still sowonile ilizwe thina siyasala sidubeka sesisola lokuthi sahambelana empini.
Abanye bathi sokumele asuke esikhundleni. Osakhulayo uJoshua Mzaca ngomunye wabalombono lo.
Abantu kabathabanga elizweni engumuntu ohlakaniphile uMnangagwa engayenzi ngobugovu ukuthi umuntu oyisihwabo oligovu ngawe uyachiya umbuso phansi ngoba ukuthi aqhubeke esiya phambili kuzamlimaza ngoba abafana bazamlimaza abasotsha they're not happy ngendlela into ezenzakala ngayo.
Ohlaziya ezombuso zomnumzana Rejoice Ngwenya uthi laba abakhalela ukuthi uMnangagwa angachiya isikhundla badelela usapho lweZimbabwe.
Ngibona ngathi mina ikungazwisisi khona ngoba yena umnikazi wendaba yena othwela ikhuba uthi yena sediniwe ngokuhlakula ufuna ukuyaphumula lina elingaphandle kothango lithi akabe khona. So utshengisa ukuthi vele liyadelela abantu ngoba abantu laba bathi bona hayi sesidiniwe ngabantu laba abangakwazi umsebenzi kodwa lena lokhu lisigoqala ukuthi sigoqela khona le ndaweni. Ngibona ngathi kujwayela abantu kwabi umnikazi wendaba ethe khona sokwanele sokwanile isisekelo sombuso sitsho njalo singadelelani kanjalo njengabantu bezizalwane zeZimbabwe.
Iningi lenkokheli yebandla yeZANU-PF ezabelweni ezibalisa eMasvingo leMatheland North lentsha yaleli bandla lithi lisekela ukuthi uMnangagwa aqhubeke engumongameli welizwe ngemva komnyaka ka-2028 kuze kuyefika u-2030 ukuze afeze umbono wakhe we-Vision 2030. Ngimene Studio 7 ikhamera mngezi Jesus Banda.
Siyasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamaphetshane. Uhulumende wakwele Kenya uthi akusamelanga abantu betshengisele eNairobi ngoba akulabantu abeneleyo abangalondoloza umthetho. Lenze lokhu abatsha belungiselela ukutshengisela phandle kwehofisi kamongameli William Ruto lapho kade befuna ukumtshela ukuthi asuke esikhundleni. Sebelesikhathi betshengisela emgoqweni. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba amalunga edala lephalamende kwele-Israel avumelane namhla ukuthi akumelanga kube lelizwe lamaPalestina. Phethule lokhu umkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Benjamin Netanyahu elungiselela ukuya kwele Melika. Weziphathelene lezeMelika, woza ngena kukhetho emele ibandla lamaRepublicans umnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe emhlanganweni omkhulu webandla lakhe oweRepublican National Convention oqhutshwa lamhla eMilwaukee, eWisconsin. Umsekeli wakhe asanda kumkhetha uSenator James David Vance wethule umbiko wakhe izolo ntambama lapho athe ibandla lakhe yilo elilwisana lenhlupho esikhangelane labantu beMelika. Umhlangano lo wenziwa kulandela ukudutshulwa kwaTrump ngomgqibelo esemkhankasweni ePennsylvania okuyinto esolwe ngabantu abaningi okuqela umongameli Joseph Biden. Umkhankaso kaBiden lawo uqhubekela phambili loba izolo umongameli etholakale elomkhuhlane weCOVID. Uza kuma kancane ukukhankasela ukhetho lolu ngesikhathi abanye bakhe kubandla lamaDemocrats besithi kumele adedele omunye. Uhlaziya lolu daba utaboka Ncube uqoqelo Masimba Kutshera olandela ezombusazwe.
Umbiko kaVance usutshengisa ukuthi iAmerika isukubangaleliyana elomkhankaso omkhulu kakhulu. Uzabona ukuthi ubezama ukutshengisa ukuthi iRepublican Party yiparty eyezisebenzi, kodwa siyakwazi ukuthi iRepublican Party yiparty eyamabhizinesi, yiparty efuna ukuthi ibone amabhizinesi ekhula, yiparty esiyibona ingezelela ama-tax kuzisebenzi, ikhipha ama-tax kubhizinesi. Siyabona njengani uzaba le competition enkulu kakhulu phakathi kwama-Republicans lama-Democrats.
Njengoba sikhangelele ukuthi uMnumzana Trump ebe ekhuluma namhlanje ntambama emhlanganweni we-RNC, yikuyini esingakukhangelela ukuthi kuphume kumnumzana Trump?
Njengokwazi wethu, uTrump ngumuntu othakazelela sibili ukuzidumisa, ngumuntu othakazelela ohlasela abanye. So ngibona njengani ispeech salamuhla sizabona ukuzidumisa okukhulu kakhulu. Sizabona njalo uku-attacka ama-Democrats okuningi ngendaba ezinjenge-immigration, kungathuthuki kwe-economy ye-America. Njalo khuluma ngokuthi yibo ama-Republicans abangenza ukuthi i-America isuke empini eziningi. Njalo uzazama ukuthi azitshengise njengomuntu ungakwanisa ukuthi akhokhele i-America.
Umkhankaso kamnumzana Biden ozamela-ke ama-Democrats sibone eqhubekela phambili ngalo izolo, kodwa sasesizwa ukuthi usebanjwe ngumkhuhlane we-COVID. Libona ngani lokho kuzaphazamisa kangakanani umkhankaso wakhe, ikakhulu ngalesi sikhathi abanye abebandla lakhe besithi adedele omunye njengoba besithi useluphele?
Ngingathi liqiniso sokuthi sokulabanye phakathi kwama-Democrats abasebebona njengani ubaba uBiden uzabadlisa ukhetho olulandelayo. Kodwa nxa sibona uBiden ekhankasa laphana, siyabona ukuthi uyabe kulabantu abaningi. Njalo uBiden wavotelwa ngabantu abaphathi supporters ukuze abe yi-candidate.
Umnumzana Masimba Kutshera ngolandela ezombusazwe njalo esebenza kunhlanganiso ye-Disability Rights Center usecingweni le-Studio 7 esebhilithane. Zimbabwe! Kulamalunga ebandla le-ZANU-PF afuna ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubekele phambili esembusweni ngomnyaka ka-2028, kodwa abanye bathi akumelanga ayiphumula ngoba wenza izimanga. Isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba umongameli kumele ahlale embusweni okweminyaka elitshumi kuphela, njalo kungaguqulwa isisekelo sombuso welizwe angeke angene esikhundleni lesi. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Munashe Mdutsa okubandla le-ZANU-PF, lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. Umntutsa usungula lingxoxo.
kulama wings ayephatha njenge youth league anjenge women's league anjenge veterans league aseqalisile lama province atshiyechiniyo aseqalisile ukukhuluma ukuthi hayi xa kumele sikhethe omunye umuntu ku congress yethu uqhathekile futhi ukuthi ukhethe njalo wena xa kuyikuthi thina silesifiso sokuthi uye phambili ngomsebenzi owenzayo.
Ye baba Ncube ngamaphutshana ngamphendulo sithini lapha ubaba Mduze.
Lapha kudlalwa amadlwane uyawazi umdlalo lwani owadlalwa kusekugenqulwa umgabe. Kugenqulwa umgabe kwaze kwangena abanye abantu basekela bezitshela ukuthi kumelwa ukuthi khona into embi iphume. Yindaba engabakhuzi. Umuntu omdala angezwe abantwana beganga uyabakhuza. Ungabona umuntu omdala ukuthi kufika umalukazana kube kukhuluma inhlamba ungabantwana. Kusithi lo hambe thandana labantu kukhuluma kungemuva kume emakhulusini. Athule ukuthi ukuthi kuthunywe nguye. Lingabarobha elibarobhayo. Elikuzamayo lapha yikuthi umuntu abe ngathi kuthiwa no ngabantu abamfaka ipressure ukuthi kahlale kunguye velo zifunelayo. Siyakwazi thina esintwini indoda ithi siziqhatshile unuka ibi sisithe kuhle. Nxa lisithi hayi sikwenzela ukudla ingathi ithi hayi bakithi ngijakile kodwa ivele ilambile. Lapha umuntu omdala ulambele umbuso walo wangena kuwo ngo-1980 uyawufuna udlala umdlalo wengqondo ukuthi abalengqondo ezibuthakathaka bazagijima lalokhu akutshona. Thina ke siyakwazi ukuthi kwenziwa ubutsotsi ufuna ukuthi nxa ngobukhalabe labo for power kube sokusiba ngathi ayi bakithi umuntu omdala ngabantu abamfosileyo ngabakhuze kaphume kusasa ngaphandle nxa kuyukuthi akulamthetho kuzana ngaphume kusasa bakhuza athi stop it
ngoba impinto leyenza uthi sizwe ke ubaba Mduze angena khona baba
Ncube into angaphambana sokuyinanzelela ukuthi iZanu PF libandla esithi democracy abantu bavunyelwe kathesi maybe abantu basosele ingqondo eZanu PF yakudala owade kuyalisa ukuthi abantu bekhuluma into abazicabangayo. So kathesi hayi umuntu inesifiso sokuthi uyakwazi ukuvuka ethe mina ngifuna ukuthi umnashangene khonaphana omunye la evuke ekhuluma akufunayo. So lokhu kukhulunywa ngama-wings engakhulumile ngabantu abakhuluma izifiso zabo ukuthi bafuna kube njani. And laba bantu laba remember upresident into ayikhulumayo wayekhuluma ngekhongolose eyezanu PF ka-2027 eyeza khetha umongameli owezanu PF ozahamba ku-2028 candidate. So lokhu nxa abantu bezanu PF belesifiso sokwenza lokhu izanu PF yona yiyo elethuba lokuthi kwenze lokhu okuthi sithi umongameli yena uningapho zama ukwenzani usekhulumile yena umqondo wakhe ngendlela yakhe. So laba bazama ukufaka amabala emlonyeni kamongameli ngabantu abaphambanisayo ngoba yena usezikhulumile ukuthi hayi yena ubona kunjani ukhangela iconstitution team then abantu bona bayabakhulumayo. So asisakwazi nxa ukuthi abantu bayakwazi ukuthi umongameli ucabanga kanjani waye bengacabanga ukuthi uzathi next week sila ama platforms ethu thina njengebandla siya ku annual conference ebulawayo kathezo October lapho sila ama platforms lapho umongameli akhuluma khona lebandla lezanu PF umongameli kayeke wayenza i press statement iphendula ama wings ezanu PF sila national youth assembly sile conference ezanu PF sila mathuba lendawo eziningi lapho izanu PF ekhuluma khona ayisikho ukuthi sikhulumela kwenke into kuma radio la kuma newspaper ukuthi abantu bethabe bezisenza kanjani. So i wings ama wings wonke e party akhuluma ukukhuluma xa umongameli lesifiso sokusiphendula uza siphendula through the official structures not kumedia ngendlela elifuna ngayo.
Ye Ncube nangumntu siyakhuluma lapha
kumele ukuthi khona lithembakale entweni elizikhulumayo ilakhona kuzanu kanti khona ukuthi ngemva kokukhokhela isikhathi eside kangaka even khona kuzanu wayekuzamela ukuthi abe ngupresident because esikwesabayo ukuthi kulomthelela ingesikhundla alaso loba engabe kumbufakwe mbani umbe nguwe omfakile ngesikhundla alaso akake afake isiko lokuthi khona umbuso kayisiyo into yokufela kuyo.
Siyakuzwa kakhulu Ncube babhala ngamafutshane khonapho ke.
Sometimes izinto ezinhle azila term limit. Okwama term limit lokho esikufunayo yinto ebhale ephepheni ukuthi xa sifuna thina njengezanu PF ukuthi kutshintshe kwama term limit siyakwazi ukukwenza. But we don't want to put a term limit entwini ezinhle. Lokhu ngabantu nje abakhulumayo kodwa thina sithi abantu beZimbabwe khangelani ibandla lenu elalikhethayo sizayenza into zonke ngendlela elasikhetha ngayo. Sile conference ebuyayo ezakhuluma ukuthi abantu beZimbabwe bachona ngoba everyone izabe irepresented in that conference. So thina simi sinjalo ekuthini hayi upresident wethu umsebenzi ayenzayo siyayibona ukuhla kwenza siyakubona asekwenzile for the past 5 years njalo sinesifiso sokuthi siqedise siyaphambili ehamba ngomsebenzi wakhe ukuthi lizwe lakhiwa ngabanikazi. Thina yithi abanikazi siyakhe izwe lethu senze siye phambili okokuba ngumsindo ku Facebook la ku WhatsApp lokho akusincedisi okusincedisa kakhulu ukuthi sakhe ilizwe lethu sisiya phambili umbuso wethu ube ngumbuso ophakamisa abantu lezingqubela phembili ibe khona abantu bebe le development imisebenzi ibe khona izinto zonke zihambe kuhle ngendlela ephakamile nothi ukuthi uma luphela nini umsebenzi kumbuba uphuma nini emsebenzini asikho ongasincedisa njengelizwe lo
lapha lezo mnumzana Munashe Mdutsa ilunga lebandla lezano PF lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye Freedom Alliance
Lamlela ndwandwe
Lamle
Lamlela ndwandwe
Lamle
Lamlelwa mshweshwe
Lamlela nampa bafube mbula
Lalelani uhlelo lwezemaphandleni maviki wonke ngomgcibelo kumsakazo we Studio 7 lilami uNokuthaba Dlamini lo Albert Ncube Studio 7 selethulela indaba ezimqotho zeZimbabwe leza kwamanye amazwe. Studio 7 ngeyakho.
China, na, na, na.
China.
China, na, na, na.
China.
China, na, na, na.
China, na, na, na.
Songa sikhathi sabalaleli.
Salibonani Studio 7 njani. Ndombuzo ungawuchamisa. Chamisa uthuleleni voice yakhe ayizwakali. Kati ngama opposition anjani? Abonakala ngesikhathi somkhankaso. Masho uphela umkhankaso abonakala. Indlala iyabhuqa kathesi kobulawayo. Azake sizwe even la ngelilodwa. Kuthiwa nangu sebonakele. Sebuye le track elama 2kg. Phela ukuthi umuntu ukhankase wavota warojwa. Bamchilibezela akutsho ukuthi abasekeli bakho ngabasizi. Kati ethi opposition party yaseZimbabwe ngenjani engakwazi ukusiza abantu bayo edinga abantu bayo ngomkhankaso kuphela kumarali kati litha amandla wona la ukuthi sisukume size kumarali sizowathola njani kuphi futhi alisisizi ngokudla izalukazi azisizwa ngitsho la ngodonkana bengubo kodwa sibabona nje bephakanyiswa amasongo ngamarali izalukazi zihamba zisiya bhizi zigidela uchamisa bhizi zigidela emarapizi bhizi zigidela iwati wati akukhanyi nje lithuleleni ma-opposition party kusonaka leZimbabwe kanje
siyabonga siyabonga Studio 7 besakaza abahle ukusiphawulela iindaba zasekhaya ngithanda ukuhlala phezu kwedaba lombhuqazwe lalo olukhulunywayo lolo lwasekhaya olukhulunywayo sizwe lokhulunywa lo ezithi induna ezizophatheka nje sikhuluma ikhuluma lolo daba sicela abantu induna ngoba kuthiwa kuzophawula ukuthi yenjeni ebantwini bekuthi abantu bethi bathina sikhathana ngaba siphandle kwelizwe sithumcela ukuthumela imilayezo naleyo yokuthi bona sicela ukuthi abadala bona besimele bona thina into esiyifuna kakhulu esiyicela kakhulu ukuthi bona ukuze manxebe ngane kupho ayehla kancane abantu bona labana bona abasebenzi abathetha imisebenzi abantu bemathebelelendi ungananzelela iindawo zonke zemathebelelendi zonke sezigcwele abantu bokuza abantu besihloneni ngocela izibhedlela izikolo ubo womafezi heyi inye futhi indaba futhi ebangelithi abantu bendebeleni behlele bele ngisilungu kakhulu amanxeba akhona ngeke ezephola
iye ngiyalibingelela basakazi bastudio 7 into engiyifuna ukuyisho nansi kambe nxa kuyukuthi amazimbabweans engadliswa liklubhu egoli kati-ke ngesikhathi sempi umkhonto wesizwe wawudlula kithi khonapha ezimbabwe sibanika ukudla sithi ngamakomrade lamhlanje sokutshintshile sokuthiwa abantu bezimbabwe bakumele behlukunyezwe sebekhohliwe abantu be-South Africa khona babephila besidla ukudla kwethu bafowethu ngandiliyatshintsha ukwenza kusasa kuyizolo abadala batsho njalo bathi kusasa kuyizolo kuzatshintsha litholani selipha kwenkinga kwenkinga enkulu kakhulu selisiza eZimbabwe kambe thina ngasingaliphatha ngendlela enje esiliphatha abantwabethu abafowethu ngayindlela bengathi kuzaba into enhle yini ake litshintshe ukwenza
sanibonani sanibonani kwi-Studio 7 nonke ninjani bakithi kwi-Studio 7 hhayi thina siyaphila thina siyaphila thina siyaphila sibona nje laba abe-Home Affairs laba bala eGoli abathalisa abantu nzima sibona laba abe-Home Affairs abathalisa abantu nzima sibe sicela mani i-Studio 7 ma ngabe kuyakhonakala ukuthi banayo indlela basicela ukuthi beke bekhulumele abantu be-Home Affairs banikaze abantu bezimbabwe i-chance
laba ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo ku-Live Talk namhla kuhlelo lwabesifazana sixoxa ngendlala ehlasele abantu kwele Zimbabwe singakehlukani sihlobo sinesikhangele besigokela namhlanje umelo mutsha wemelika kwele Zimbabwe ukuthi umnotho welizwe ungeke waduduka uhulumende kahlameza uzulu siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubhalisa ngenjabulo ngumthembu osithembayo uGibbs Dube lilale
si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.